siyalambulela ku Studio 7 ngesonto ziku 5 kuNtulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Senator wakobulawayo uMnumzana Matson Hlalo uthi asesemaphethelweni amalungiselelo ohlelo aluqhubayo olokuncedisa asebeluphele kuleli dolobho ngendingeko zabo esijiyeneyo.
Kule bill vele ku-constitution enhla sebapha amalungelo okuthi kumele bathole ukwelatshiswa njalo bathole ukudla nento nje eziningi okumele kukhangele ukuthi nxa uhulumende engenelisa ukuthi azuze imali kumele baphile njengakhonokho i-constitution yokutshoyo.
Uhlelo oluphathelane labatsha sixoxa lomnumzana Promise Muleya umqondisi we-Promise Foundation Austria okhonapha eMelika kuhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship.
Mina ngifakwe ku-agency ekhangela ngezomlilo edolobheni okuthiwa i-Oakland. Lapha ngisebenza nomunye umama sikhangela ukuthi imisebenzi yakhe yena uyihlela kanjani. Nxa kuthiwa ngama-decisions akhangela umsebenzi wakhe lezisebenzi zakhe uyenza kanjani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. USenator wakobulawayo uMnumzana Matson Hlalo uthi asesemaphethelweni amalungiselelo ohlelo lokuncedisa asebeluphele kuleli dolobho ngendingeko zabo ezigoqela indleko zokudla, ukwelatshwa lokunye. UMnumzana Hlalo uthi uhlelo lolu walusungula esasangukhansela weMzilikazi Makhokhoba njalo osokuseleke ukuthi abadala laba, bona ababiza ngokuthi ngosikhulile, baziqoqe babe ngamaqembu khona bezadingelwa lula uncedo.
Ngikhangela nje kathesi ukuthi osikhulile abasemadorobheni bathwele nzima ngalowo ubunzima esingathi thina ilizwe elibhekane ngalo, ikakhulu abantu abasemadolobheni abakhangelelwa khona ukuthi bahlawule inhlawulo ku-country, bona bengasasebenzi njalo bengasela abantu abazukulu abangabancedisi. So yinto engiyikhangela ukuthi ngabe ngilungisa labo osikhulile bonke esingathi thina abakobulawayo.
Bangaki bona njalo bayakwazi na ukuthi uhlelo lolu lukhona?
Sizama ngendlela zonke ezokuthi babe ngamaqembu ngamaqembu. Ngizakhuluma mina ngendawo lapho vele engangisebenza khona engabasungulayo mina ngisangukhansela. Ngilabo sikhulile abase Barberfield, ngibe labo sikhulile abase Mzilikazi, ngibe labo sikhulile abase Thorn Grove, ngibe labo sikhulile abase Engubeni. Bayakwazi ukuthi banamalungelo abo asemthethweni kathesi, kodwa into eseleyo ukuthi uhulumende enze esingathina ngesilungu census ukuthi kwazakale ukuthi bangaba bebangaki kobulawayo, ukwenzela ukuthi nxa bengancediswa khonapha endaweni zabo bangancediswa njani. Yikho yinto engenziwa, kodwa kule bill vele ku-constitution enhla ebapha amalungelo okuthi kumele bathole ukwelatshiswa njalo bathole ukudla nento nje eziningi okumele kukhangele ukuthi nxa uhulumende engenelisa ukuthi azuze imali kumele baphile njengakhonokho i-constitution yokutshoyo. Siyakwazi njalo ukuthi asonto le emangalisayo, amazwe aseduze lathi lapha e-South Africa siyakwazi ukuthi abantu wonke umuntu ala uyahola kuhulumeni nakhona ke kutswana phansi kwethu lapha. Bese ngikhangela ukuthi abamele bakhangelisiswe kuhle sibili ngabasemadolobheni, ngoba umuntu osedolobheni kukhali kufunakala imali nsuku zonke, akufani nabantu abasemaphandleni engithi ukuthi abalandleko ezikhambelana lokuhlala kwabo okunjengalokhu okukhangelewe ukuthi kwenzakale lapha emadolobheni.
Okunjengokudla mbe khonokho kwelatshiswa lisebenzelana lohulumende yini kumbe lidinga uncedo enhlanganisweni?
Ngifuna ukuthi bona osikhulile ngokwabo bakwazi ukuthi bangahleleka bona babe lobukhokheli ngendawo kwazakala ukuthi banganani. Ngibona uhulumende laye uza kubona kufanele ukuthi abancedise ngoba uyabe sesazi ukuthi uncedo lwakhona lungabuya lunganani. Into le ingaze kuyenzakale abantu kungazakali ukuthi vele abo sikhulile bakhona esikhuluma ngabo bangaki, njalo kuyini abangancedwa ngakho. Senze thina ukuthi sibazi ukuthi ogogo labokhulu abahlezi edrobheni ukuthi balamalungelo.
Sebenza libo bonke.
Kakhulu abantu abaningi bafa ngokungazi lutho ukuthi balamalungelo. So amalungelo alabo abantu akhona ku-constitution.
Lisebenza lilonke osenator bakobulawayo ukumbe luhlelo oluqondane lawe wena.
Mina into nje ngayilandwa yibo sikhulile abasendaweni yami vele lapho engangingukhansela khona lapho engasungula khona ezempolitiki. So ngihlala ngidibana labo njalo ngikhuluma labo.
Lo ngumnumzana Matson Hlalo usenator wakobulawayo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Ugatshalo MDCT emelika luthi abantu beZimbabwe kumele batshengisele ezitaladeni besola elikubiza ngokuthi kwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho welizwe ngoba belelungelo lokwenza lokho phansi kwesisekelo sombuso esitsha selizwe. Asizweni okuningi ngalolu daba kungqoqo uNtungameli Nkomo ayiqhubele umnumzana Dan Moyo umgcinisihlalo we-MDCT khonapha emelika.
Abantu bakithi into okumele bayenze ukuthi izikhalazo zabo sokumele ukuthi manje bazidlulisele kuye umongameli. Angiboni kusiza ukuthi izikhalazo zethu zibe nje emaphepheni lasenyuzini la kubo-social media. Izikhalazo sokumele abantu manje bazithwale bephethe amaplakati baye nawo estate house kuye umongameli ukuthi bathi eyi ndoda lana izinto sezimi ngabi impilo yethu ayisama ngakakuhle. Sesifuna ukuthi kube lokhetho oluzorecognize i-international community lamanye amazwe ukwenzela ukuthi bakwazi ukuthi basize kulolu daba lokuthi sikwazi ukuthi sithole izimali ezilamabhizimisi akwazi ukuzoinvesta ukuthi abantu bathole imisebenzi.
Umkhokheli webandla lenu ubaba uTsvangirai Moyo kungani engakwenzi ilokhu yena aphe umzekeliso okungena ezitaladeni etshengisela okhuluma ngakho.
Okokuqala ukuthi thina njengebandla le-MDC kusukeleni kwe-formation yebandla lethu sasithe thina sizozama ngayo yonke indlela enokuthula phakathi ukuthi sibonisane lo hulumende lo okhona owezanu-PF ukuthi sifake abantu lesizwe sakithi phambili naphezu kwema-personalities. Sakubona lokho nge-GNU ukuthi size sibe ku-government kwaba lo mehluko entuthukweni zabantu ngoba izinto zase ziqala ukuba ngconywana. Umongameli wethu uMorgan Tsvangirai yena that's why umbona ebamba eholda amarali ukuthi aconsulte labantu ukuthi okay bani bakithi thina sesazama konke and sesilapha esikhona khona manje kube yibo abantu ngokwabo abafuna ukuthi yenziwe lento yokuthi umgabe bamconfronte directly ngoba akusizi ukuthi umongameli Tsvangirai eyi-1 kube nguyena omemezayo ethi asiyeni estatehouse siyodemanda utshintsho.
Lo umnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo we-MDCT emelika ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngoNtungameli Nkomo. Namhlanje engilo mnumzana Promise Muleya, umqondisi wenhlanganiso ye-Promise Foundation Austria ongapha eMelika okwamanje phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngiyakwamukela kuhlelo Muleya.
Ngiyabonga baba Ntungameli. Ibilise bonke izizalwane zeZimbabwe ezikumgaba wonke omhlaba.
Luhamba njani uhlelo lweyali zithini izifundo?
Lapha siqhuba kakuhle sesibe lamaviki apho safika amabili silapha e-University of California Berkeley. Lapha senza izifundo ze-civic leadership. Sisesikoleni sokuthiwa yi-Goldman School of Public Policy e-University of California. Into esizenzayo lapha kahle kahle siyenza okuthiwa yi-civic leadership. Sibambe ukuthi njengenkokeli singaxoxa njani imisebenzi yethu manxa sesivuyela emakhaya. njalo siyenza ukuthiwa ngama-followships. Viki leviki kuba lelanga elilodwa lapho esingena kuma-agencies ahlukaneyo. Mina ngifakwe ku-agency ekhangela ngezomlilo edolobheni okuthiwa i-Auckland. Lapha ngisebenza nomunye umama onsundu emelika lapha okuthiwa ngu-Reid Diroch. Lapha sabe sikhangela ukuthi umsebenzi yakhe yena uyihlela kanjani. Nxa kuthiwa ngama-decisions akhangela umsebenzi wakhe lezisebenzi zakhe uyenza kanjani. Njalo sivakatshele enye izoo ese-Auckland esebenza ikhangelele ukuthi ayitholi inzuzo abathi ngesiNgisi non-profit making organization ukuthi sibone ukuthi bahlela njani imisebenzi yabo, yini abakwenzayo, izinkathazo bani abahlangane lazo, ikuphumelela kuphi abakwenzayo ukuthi lathi sithole sizuze ukuthi lanxa sesifikile emakhaya ethu sikufake kunhlelweni zethu esisebenza kuzo.
Ekhaya ongomkhokheli wenhlanganiso ethiwa yi-Promise Foundation Austria owayisungulayo, lenzani kahle kahle kule nhlanganiso?
Ngathi ngaphendula umbuzo lowo ngathi mbijana ngithi fahlafahla ngamafitshane ukuthi inhlanganiso le yaqala njani. Promise Foundation Austria FAU iqale ngo-2011 ngihlangana lo ndoda ovela ekwele Austria eHarare. Ngamtshela ukuthi mina ngidabuka kwele Bhinga, ngafunda nzima kuze ngithole izicoco zami esengilazo kathesi. Iningi labantwana eBhinga njengoba lisazi ukuthi iBhinga yindawo engani isalele nxa sikhangele kwezentuthuko eZimbabwe. Ngokunjalo abantwana abaningi bahamba imango emide besiya esikolo. Labo abangathi baseduzane esikolo abanamali yokubhadala i-school fees. Abantwana abaningi bebephila u-grade 7, abanye bephila u-grade 5. Ngokunjalo ke ngathi ngihlangana lo mngani wami lo, saxoxa sabonisana ukuthi nikela abani esingayenza ukuthi sincede abantwana kuluma ngowakwithi. Ngokunjalo ngaba nenhlanhla ukuthola i-scholarship sekuthiwa i-Vlios ese-Belgium. Lapho ngiyenza izifundo zami ze-masters. Ngavakatshela undoda lo ngibo kwele Austria. Sabonisana sahlangana labanye abangane bakhe ukuthi singaqalisa njani iphupho leli engangilalo lokuthi ngincedise abantu bakithi. Saqalisa ngokubona ukuthi yibaphi abantwana abafuna uncedo. Sayenza ungathi i-criterion ngesiNgisi. Siqalisa ngabantwana abangu-67. Saqala sibhadalela abantwana e-school fees. So indaba indlela esayenza ngakhona, sakhuluma nabantu babe-Austria ukuthi sile problem enje. Ngayenza i-presentation ngabatshela lapho ngivela khona nehlupho esihlangana lazo. Kwaba nabantu ababambeka enhliziyweni lapha ukuthi ngempela kumele kube le umncediswa okuthile okumele kwenziwe ebantwaneni labo. So sathola abantu abazimiseleyo abathi esingathi ngesiNgisi ama-foster parents. So munye ngamunye wayezakhetha umntwana oyedwa embhadalele i-school fees okomnyaka wonke. So i-budget isayifakayo ukuthi i-€50 ama-€5 umntwana ngamunye ngamunye emnyakeni oyedwa. So emalini le kwakuzabhadala i-school fees, uthenge ama-uniform, intshintshi eyayisala ithenge umbeni ngamapheni, amapensili, ingwalo zokubhala. So sathi eminyakeni eyalandelayo saqhelisa inani labantwana leli lafika ku-180 okwakathesi esibakhangelayo. Njalo abantwana ababili sibaqeda i-primary sibaya ku-secondary. So sabahambisa e-secondary eseduzane iKariyange High School. Thina i-primary esebenza layo iKariyange Primary Mission School kwele Bhinga. Ngathi ngamafitshane yikho osikwenzileyo.
Ungathi izifundo ozitholayo kathesi ziza kuphathisa njani ukuqhubekisela phambili umsebenzi owenza ekhaya?
Izifundo lezi zizanceda kakhulu. Ngathi sezincedile ukuthi ngibone ukuthi emhlabeni jikelele abantu basebenza njani. Ikuyini abakwenzileyo ukuthi bephumelele. Singakhangela ilizwe leMelika, ngathi ilizwe eliphumelele kakhulu. Njalo umzekeliso lowo engiwubonileyo ngifuna ukuthi nxa sengibuyela ekhaya ngibe ngisebenza kakuhle, ngihlela inhlelo zami ngendlela efanileyo.
Hayi, ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo Muleya, njalo uqhube kuhle izifundo zakho khona ngapho, sizalibona lingabuya esigodlweni.
Ngiyabonga babantu, ngamile inkomo. Ngiyabonga, sathole Zimbabwe.
elilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo mnumzana Promise Muleya umqondisi wenhlanganiso yePromise Foundation Austria ongapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship njalo oseUniversity of California. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngotungameli Nkomo Lilanga.
Siyabonga ntungameli lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Joshua Nkomo, Kabugo, Anyongolo, Aramatate, Latela Zimbuge, Sikumbese Sula Vechugi, Pakeza Ngochako, Abanye Bekeza Mamanzi, Unze Nsundi Abensundu, Kaliwe Sisi Basase Rhodesia, Unze Amandebele, Eya Kupaba Mhlophe Sizibeni, Zaphula Ukude Linkabe Zasidunga, Bhulukwe Lendoda Eyodwa, Elikhoka Lijumi Lamadoda, Ijubele Imhlophe, Elakha Isidleke, Kwahlala Imkhumbazana, Wena Wembumgodi, Wangawuhlala, Owavula Inkundla, Wasinela Izigxawu, Wacisha Umlilo Wasentumbane, Ehlahlela Imanzi, Abanye Bewubhula, Ngelomileyo, Unanguya, Namhlazana Kungayisuye, Umuntu Kabemphethe, Obulawayo, Phambili Ngaphansi Laphezulu, Kanti Usenduze Wenkonjane, Wayezizweni, Umahamba Yedwa, Ngayakhe abanye behamba namabutho begade ngenganunu ama-AK-47 umdala wethu umafukufuku unyongolo umcabuko ulinda owembabasala bencinda undunankulu wezikrafosi owathumela amabhunu izwi bathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu luyeza eRhodesia kwenzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafu lakufalibalele wahlangana lembila zithuthu smithi hawu indiza mthini evictoria falls waguma ugeneral peter wolze wathi uyinkunzi mqabuko ayikho enye inkunzi engihambisana lawe e-afrika kulikhawe lamakhawa nyongolo elakhothama ingelanxeba emhlane umkhonto owalolo wacitshe njelele intaba engakhulanga amafukazana athazama ukuyikaza amabhuna ehluleka imvabazane yakhaqaza amabhunu izimpende ezinye isavumuzane ezifika besalibele umondi wezintandane umeliso olungileyo ongakhethi inkyambi.
Ye umculo wabafana bakagodlwayo sile themba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 ukuzigqiba izalamhlanje ke sikhangele bezikhokhela. Usenator wakobulawayo umnumzana Matson Hlalo uthi asesemaphethelweni amalungiselelo ohlelo lokuncedisa asebeluphele kuleli dolobho ngendingeko zabo ezigoqela indleko zokudla ukwelatshwa lokunye. Sixoxe lo mnumzana Promise Muleya umqondisi wePromise Foundation Austria okhonapha eMelika kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.